o e indebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, abasakhulayo bemathebeleleni labedlula ikhulu benelise ukuyadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Udaba lokusilela kwamanzi luthwalise uZulu amagabha avuzayo elizweni lonke jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo abahlala emathebeleleni labedlula ikhulu baphatheke kunhlelo zokubavivinya izolo bedinga indawo zokufundela ukuba ngabongi eHarare lakoBulawayo ngemva kokuthola uncedo kwezinye izakhamizi zemandebeleni. Abasakhulayo laba bebevela endaweni ezichiyeneyo ezigoqela eVictoria Falls, Plumtree kwaBulawayo lakwezinye, njalo badinga indawo ezikolo zabongi ezisezibhedlela ezifana leParirenyatwa iseHarare kanye leUnited Bulawayo Hospitals kwaBulawayo. Abanye babikwa bebesehluleka uku-aplaya bedinga indawo ngoba bebengaluqondi kuhle uhlelo lokudinga indawo lezi ngamakhompyutha, kanti njalo abanye bebengelayo imali yokugada. Kulapho ke okungenele khona ezinye izakhamizi zemathebeleleni ezihlala phandle kwelizwe leziselizweni zahlanganisa imali njalo zaphathisa ontanga laba ngendingeko ezichiyeneyo ezenze benelisa ukuyavivinywa ama-interviews ngesiNgisi. Sebezamelela ukuzwa ukuthi batholile na indawo kumbe hatshi. Obekhokhela uhlelo lokuphathisa abatsha laba umnumzana Decent Collins Bajila utshele uChris Gande weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Silihlekana ngingaqamba kakhulu uMichael Ndiweni lo mlungisi Dube kade sisebenza sonke ukuthi sincedise abantwana bakithi ikakhulu emathebeleleni abangenelisiyo ukuthi bebhalise ikakhulu kuhlelo lokuthi abantu bangene ezibhedlela basebenzi beze ngonesi. So sincedisile sibili sincedise abantwana abangafika 150 throughout iMathebeleland yonke. Iningi of course bebengabantwana bakoBulawayo kulandela iMathebeleland South, kwasokusiba labathathu abavelele ngaseNiglens Silobela eJombe lelo agwelo. Iningi labo besibancedisa ukuthi bethole i-internet ukuthi ba-register ukuze beyenelise ukuthi behambe bekuba ngamanesi. Kwasokusithi abangu-23 bangkhona kwasokuthiwa kababuye kuma-interview eHarare, lalo babona bebekade bebhalise izibhedlela ezikidi ngale emathebeleleni. Sasesithi hhayi, akwenza ukuthi bengayi lalo babehanyise izibhedlela ezikhatshana. Sadinga ama-resources abafowethu basisekela abanye abasemazweni, babadingela izimoto, babadingela izindlu zokulala, sahamba labo. Yikho-ke nami bembaphelekezele njengomuntu okade vela koBulawayo, ngitshone labo namuhla eHarare sikhona ngale sibhedlela seParirenyatwa. Ukuhle kakhulu.
Bakhona yini akade bengela ngitsho yona imali okutsho ukuthi bebengagcina bengayihambanga eHarare?
Bakhona okunye akade bengela ngitsho yona imali yokuthi bebengeke benelise abakade besemakhaya ezindaweni especially ngasePlumtree. Kade bekhona sibili abambalwa emakhaya asePlumtree khona le. Akade bengelayo imali yokuthi benelise ukuthi bezobezofika eHarare. Labanye ade bekoBulawayo. Kodwa engikuthabeleyo ngabazali bakithi ukuthi abakade belayo imali baphumele egcekeni bathi hayi, nina lingahamba laye umntanami kodwa esikhwameni ngizafaka. akusazange kube lobugovu bokuthi njengobana kule mali ebuyile ivela phandle abantwana bayikwabelane ngokulingana. Abadala bavumile ukuthi laba bangela lathi ababona ukuba le nduku behambe. Ngingathi ku-23 ebembuye nazo ngapha sincedise abangafika 14 nge-transport, kodwa hayi ekudleni bebesidla bonke sihamba sibathengela lapha de sihamba khona. Abanye bebengela ngitsho sibili imali especially endaweni eziyabo Plumtree ngale mthimbe njalo ngoba kukhatshana plazi nxa kuyiholiday kunje abantu bebuyile bevele eGoli ukuhamba kusuka kudure kakhulu, kodwa sibancedisile sibili babuye Harare.
Ye manje ungathini wena ngakhona okukwenzakeleyo? Kutshengisani kakhulu nxa sikhangele udaba lwe-devolution lokuthi into ezinje akwenzakali na ukuthi zenzakalele lapho abantu ababehlala khona?
Khona vele akulunganga ukuthi akula ngitsho leyo province yeZimbabwe engelayo isikolo lapho kufundelwa khona ukuba ngunesi. Ezinye amanye ama-provinces abe lazo zize zibe ntathu zenilezo zikolo. Ngingakhangela i-province yangakithi lapho emvela khona iMatebeleland and South kukhona iGwanda, kukhona iMakisa, kukhona iBrunaberg lapho abantu abangafundela khona ukuba ngunesi. Kodwa bonke bona abantu kuyathi abahambe be-Harare ngaphansi kohlelo lwe-devolution. Lokhu kuyikuncindezela amalungelo abantu ukuthi nga abantu bayahamba beyenza lawo ma-interview ezindaweni eziseduzane lasemakhaya abo. Yikho esiyabe sikufisa thina nxa sisiya phambili, and siqeda uhlelo lolu siza kuyohlala phansi lohulumende sithi hayi nansi into eyenzakeleyo, izimali ezisetshenziswe ngabantu ukuthi babuye lapha ngezingaka ngoba silakho siwubhalile phansi konke, alikuboni kodwa ukuthi uyahlukumeza umphakathi njengohulumende nxa abantu bezahlukana nezinto ezingaka abantu besiya ku-interview kuphela.
Umnumzana Decent Collins Bachila ngomunye wabaphathise abasakhulayo beMatebeleland ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi koBulawayo laseHarare. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ingcwethi ezibona ngokuphathwa kwengozi ezitshiyeneyo ezingehlela uZulu zithi abantu abahlala eManicaland lapho okwahlasela khona izulu lesiphepho ucyclone Idai nyakenye kumele besuswe behlaliswe kwezinye indawo ngoba kungenzakala ingozi efanayo ngenxa yokuguquka komkhathi iclimate change. Izulu leli lakhukhula imizi labulala abantu abedlula inkulungwane elamachumi amabili endaweni ezifana leChipinge leChimanimani. Isigaba secholojo laso sivame ukwehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula ikakhulu emizini eduzane lomfula uGwayi. Ingcwethi ebona ngokuphathwa kwengozi ezifana lesiphepho umfundisi Angliston Spanda uthi abantu abahlala kulezi ndawo ikakhulu asebeluphele kabafuni kusuka ngoba besithi kulamangcwaba abazali labokhokho babo kukanti le mpilo yabo isigxile khonapho. Kusithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza uSpanda yena osebenze eChimanimani kulandela ucyclone Idai ukuthi abahlaselwe ilelo zulu balokhu beluthola na usizo.
Yebo, bathola usizo, kodwa-ke usizo luyaguquka kusiya ngesikhathi. Kule stage-ke ku-disaster management nxa kusazesponsa laphana kusande ukwenzakala ingozi, abantu ababe bengelazigqoko bengelakudla, kuyafika esitejini sokuthi kusokumele abantu labo bakudlulwe kufike esinye isigaba sokumele barehabilitate kumbe babuyiselwe badinga izindawo zokuhlala. Kukhanya nje sesidlulile kulezo stage, kodwa uhlupho olukhona abantu labana izulu nxa lisina bengikhuluma labo lokhu besithi bayesaba lokhu be-traumatized i-community yangkhona. Kunabantu vele abasezi endaweni ezimbi kakhulu khona ngalesimanimani ukuthi ngabe uhulumende uyabarelocate labo bantu, kodwa kubarelocateni kulohlupho lokuthi labo bantu bakhona kabafuni kusuka endaweni lezo ngoba bathi bona kulabangcwaba boyise labokhokho babo. Bese sicabanye kafuna kusuka ngoba indawo abaphila kiyo kakhulu okulezelo labo lempilo yabo abanye bayabalima khona ngala baye basebenza kuma estates so into emele ukuthi ngabe kuyahlala phansi uhulumende ahlale phansi asezimele kuvunyelwane ukuthi vele kahle kahle abantu laba kumele basuke bahlaliswe ngasi bahlaliswe kutsha ngoba indawo liyana ngokubona kwami njengomuntu oseke waphatheka kakhulu kundaba ze-disaster management kungaphinda futhi kwenzakale okunye ikakhulu ngani okuhlangana khona imfula uhonde lorufithe kosiyemozandithi ngani abantu bakhona kubasengozini futhi ukuthi kungenzakala futhi eyingozi ngoba i-climate change le khona isisenza umumo womkhathi ungabi predictable ukuthi kuzakuhamba njani njalo kwenziwe into ethiwa yi-resilience ukuze abantu nxa kusenzakala ingozi ezinjalo bangayingozi yakhona ingazi yabulala abantu abaningi kakhulu
sebezimele yini ngenyawo zabo
sokwedlula esitejini sokuphuma ukudla le mphahla kodwa nxa sikhuluma labo ao-DA labantu ebesisebenza labo thina okwethu besenza i-psychosocial support le-monitoring sekusitage sokuthi kukhangeleka ukuthi bayahlaliswa kuhle yini okuyikho uhulumeni ukuphisana lakho okusadingakala futhi uncedo oluningi olukhulu sibona abanye abafowethu bencedisa ukwakha ama-toilet kusakhiwa izikolo ngumsebenzi osaqhubeka ngoba leyani into ikhona maybe about 4 to 5 more years ukuze abantu nabantu bahlale kahle kusasekhona ngoba umonakalo owenzakalayo mkhulu kakhulu so asonto yokuthi sibasekuphelile kathi kusaqhubeka kusiya phambili abantu basezidinga usizo abantu besayikhilon idayi abanye vele lokhu ebengakareestablish impilo zabo abanye balahlekelwa zimuli umuntu alahlekelwe yimuli yonke asebenguye yedwa
kodwa izithembiso leziyana babeziphiwe-ke ngemali eyavela kwamanye amazwe lokwathenjiswa nguhulumende ukuthi bazakhelwa izindlu kukhona okuphumelelayo
yebo kukhona okuphumelelayo sibonile kabe sekwakhiwa sekuyakhiwa izikolo khona bezangena-ke ku-housing baqalise uku-reestablisha izindlu okukho kulohlupho khona ukuthi izindlu lezo mabezakha baziyakha kuyo leyo ndawo kwakunabantu khona kumbe basuse abantu babasayisa kwezinye indawo kusakhangela kusamonitwa kusilandelela ngabafundisi esisebenza la abakhona ngale ukuthi kusibone ukuthi izithembo zakhona zonke ziyagcwaliseka yini kodwa hhayi ezinye siyazibona ziyagcwaliseka ezinye njalo kazikagcwaliseki ku-still work in progress kuzathatha iminyaka emihlanu ukuthi kuze kuphele abantu labana bahlaliseke kahle ngoba umonakalo wakhona wenzakalayo mkhulu kakhulu
lo ngumfundisi Angliston Spanda obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Kumaviki ambalwa edluleyo silethulele udaba lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yamandebeleni kanye lasenkabazwe lapho inengi elikhale khona ngodubo lwamanzi. Okuvelileyo lapho njalo yikuthi ngaphandle kwamadamu abantu abaningi bakhala ngezikotsho esezilesikhathi eside zafa. Umeli webulili ma-East edale lephalamende umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu laye uthi ziningi izikotsho ezifileyo esigabeni sakhe. Kodwa uthi usethethe amanyathelo okuzilungisisa ukuze uZulu athole amanzi ngemfanelo.
Isimo samanzi sinzima kakhulu esigabeni sakithi. Abantu bahamba umango omude. Uhulumende enyangeni ezimbalwa ezidlulileyo uphume lohlelo olwe-food direct. Ngike ngathi ngivakatshele isigaba sePhumuza under iwadi yeNatana yamaviki amabili adlulileyo. Ngathola i-community isigebe idamu. Idamu lakhona livele izulu beselinile selilamanzi. Besebenzisa amapiki lamafotholo lamabhara akulayo nitherekite-ke yabakhonapho. Kodwa abakwenzileyo kungimangalisile. Uhulumende ebencedisa kakhulu abantu abasebenza khonapho ngokubaholisa imadlanyana lokokudla. But ngithe ngikhangela ngathi aluba singathola abangazosincedisa nje ngemtshina idamu leliyana linganceda isigaba lesiya. Abantu bahamba uma ngomude besiya bukha amanzi okunatha besiyanika izifuyo amanzi angisabali okokuwadalani landi. So ngokukhangela kwethu ngaphezu kokugebha amadamu sifisa ukugijimisa ukuthi sijebhe imigodi. Silohlelo lona lolo khathesi nje nge-last 3 weeks ebulilima East yodwa sigebhe imigodi engu-5. Endaweni lapho besikwazi ukuthi abantu bahambe bangomude, siloyisa ukuthi kusiyaphela u-April. Every word sibe sigebhe phose emibili emithathu. And khathesi indlela esiyenza ngayo sithi lapho esigebha khona umgodi, nxa sithuthiseka ngokuthi amanzi maningi, siyavula ingadi kakhulu sincedisa omama labosisi ukuthi babe yibo abalama-nutritional garden lawa. Siqalisa ama-small community economies ukuthi nxa sengilima imfida kumbe ngamatamatisi ngithengisela abanye bami khonapho, nxa ngithola imadlanyana ngiyabhadala i-school fees ngiyayenzana. Sibona ngani kuyancedisa ukuthuthukisa izigaba zethu. Yindlela esibona ngani singathi besincedisa abantu aluba sikhangelelane lodubo lokuthi amadamu ethu ayagqibeleka ukuwavuselela kudinga imali eningi. Sisasekulolo hlelo sibe sincedisa ngemigodi.
Imigodi okhuluma ngayo abanye bakhala ngokuthi ikhona esilesikhathi eside ifile. Endaweni yakho kumi njani? Ikhona yini engabi kuleso simo?
Engiza kutsho ukuthi ngithe ngingena ngo-2018 ngacela ukuthi amawadi kabasinike ilisti yemigodi efileyo. Ngithole imigodi ebifika 79 besithi ifile. Saxoxisana labe-DGF. Ekwakuqala engakwenzayo yikuphuma lohlelo lokuthi ewadi ngacela abantu abathathu ukuthi bayotrainwa ukumaintaina kumbe ukurepair imigodi. So labo bantu silabo batrainiwe. Esisakudinga sakuqoqelela yimitshina yokusebenzisa lama-tools akhona. But ngaphezu kwakhonokho sibe lohlelo le-DDF. Yonke imigodi esayihambisa ukuthi iyorepaywa besisebenzisa ama-councillors. Amawadi amaningi isirepayiwe. Ngithe ma ngizama ukuthi ngithathe i-stock a few weeks ago ngathola ukuthi kulamawadi amalutshwane ama-councillors akade bebe-slow. But bangithembisa ukuthi babona ngani kusiyaphela u-January abe-DDF phose yonke imigodi iyabe isivuselelekile. Okunye esikutholayo ukuthi eminye yayivele ngelamanzi amaningi, ayigcini manzi, iba la manzi ngesikhathi sezulu kuphela. Yiyo abathi bazayilungisa ekugcineni ngoba ngesikhathi sezulu abantu bavele bale ndawo eziningi zokuthola amanzi. Sifuna leyi ebincedisa abantu umphakathi. Ngibona ngani sebesiripheyele imigodi efika 38 nxa ngithe ma ngilandelisela. So siyathaba nje ukuthi ngesikhathi esincane sebesilungisele imigodi ebisile minyaka ifile. Ngabantu i-DDF isincedise kakhulu kulo mnyaka odlulileyo. Njalo yibo abasincedisa ukugebha imigodi le emitsha.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumeli wesigaba sebulilima East edalele ephalamende, njalo ungumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa abophe njalo ezinye izigelekeqe ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ezintathu phezu kokubulawa kwepholisa emgodini wegolide eKaloma ngeviki edluleyo. Iphephandaba leli lithi amapholisa afumane njalo isikhali esinakanelwa ukuthi singaba sasetshenziswa kulesi sehlakalo. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye undoda ohlala eGwanda esigabeni seMagedleni oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiyagalombili 28 omiswe emthethwandaba esetheswa icala lokudlwengula ugogo wakhe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lane 84 ngelanga lekhisimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hey ngiyaxolisa abasakazi ngisuke ngaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kube bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunontsinyo elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamba emazweni uyale nale koze kube nini kati angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu beku understand. Siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo ifile ama vele akula lutho esingalutho akakhulula abantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono mangabe ukuthi kwehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke yonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzobuloku ujima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impuphu uyithole sikhuphukile uthi chukela ke into elula ke ezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke. Isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini. Esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebhelelendi babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line kabayekela abantu bemathebhelelendi bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani ekulilima West Plant. Ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe. Yazi umbusazwe lo uzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamanje lisalwelwa. So ngangokuthi khona iphuthe lilapha yizanu ukuthi ihlangane lezaphu. Akukhululwe khonapho. Okwesibili i-ground. Lezi zinto lezi ziyabulalelizwe until nje kuze kulungiswe leyo ndaba. Ayikho into ezilunga ngoba izanu ayingeke ize inike i-MDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona. So kathesi sekusifa labantwana abangazi lutho abazalwa i-generation entsha, izikolo kazivulwa, abantwana imfundo iphansi, konke nje kumotshakele. Kodwa inkinga nje lokhu siboda indaba ekhona, indaba iphakathi kwezaphu lezanu legugurawunde. Kuphele nje khona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la i-MDC njengoba isiyala ukungena kupolat ohlala kunjalo kufika amavoti barike kube ngumsindo kuhlale nje kunjalo siphile nje kanjalo impilo esizayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu. Ngiyabonga basakazi, siyabonga ngohlelo lwenu.
Ngizama ukuthumela imessage leyo ngoba ngizamile ukuthi ngiyibhale. Iproblem yami isekuthini ekhezi kule problem yokuthi amagetsi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho. But amagetsi nxa ekhona iwasebenzisa ukuthi enze ukuthi iimpompi zakhona zisebenze. So for 3 months amagetsi engekho abantu abalamanzi. Abantu badubeka bahamba besiya kukhezibhoraneni ezikhatshana. Kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandaba lalokhu bayahamba ngobantu bemakhabi lebajwayele. But into yobuhlungu yangikhona yokuthi abantu bekhanseli lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bethelele amanzi angekho. Ayisibo msozini bona lokhu asikho ukudlela abantu izimali zabo. Nxa bethi bayazama ukuthi babuze babethusela bathi hayi nxa ufuna ukuyekela ungayekela kodwa uzabulokhu usiba nesikwereti. Manje uzayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwakho kuzakwenza ukuthi uye nesikwereti? Ayi into yangikhona mina ngizwa ingikhathaza kakhulu. So hhayi angazi ngiyazama ukuthi licingisise indaba yangikhona yaleyo inxeli ngakukhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni wekhezi inxeli bengalitshela lapho ukuthi uhamba njani. Yikho lokho engithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha njengami mina. ngabantu nxa ekhaya ke kule bantu badala bangasebenzi wena mina ngiyabenzisa mina ngabe ngibabhadalela ibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba begebha besiya kugagatshana khona izulu lingathonta bakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona ihanxa iphela kule mitha ethi bhadala angikuboni ukuthi into yangikhona i-right yona le ake licingisisi ngabonga nxa lingayikhangela lidiscase thank you bye
boke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Kenya athi adinga izigilamkhoba zeqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab ezihlasele enye ibhasi ngemibhobho izolo zabulala abantu abathathu. Kulezi botshwa eziningi ezikhangelelwe ukukhululwa kule South Sudan namuhla ezigoqela usomabhizimusi olodumo kanye lengcwethi kwezemfundo ngemva kokuxolelwa nguhulumende wakulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibutho leMelika lithi lidubule ibhomba duzane legceke lendizamtshina eleBaghdad International Airport kwele Iraq izolo labulala umqondisi webutho lakwele Iran uGeneral Qasem Suleiman. Umongameli Donald Trump nguye oxwayise ibutho lakhe ukuthi libulale uSuleiman kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo someli weMelika e-Iraq. Kuliviki ngamalunga eqembu elisekelwa yi-Iran ele-Hezbollah. Abasekeli baleli qembu bachisa ingxenye yesigodlo seMelika bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika. Ukubulawa komqondisi webutho le-Iran lokho kuza kwenza kube lokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika le-Iran njalo ibutho lakwele Iran likhangelelwe ukuphindisela. Alexeni DJ Dr. Malinga Radha esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Siyaxolisa bakithi kasenelisanga ukubala imilayezo yenu elisithumele yona kuWhatsApp ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. abasakhulayo bemathebeleleni abedlula ikhulu benelise uyadinga indawo zokufundela ubongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 na mina eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Tshone kuhle.